sigcina amasiko
kwenu kwezamasiko lamhlanje ke sile nduna kuzasitshela ke induna ukutumbane nduna siyakwamukela ukuhlelwa akusitshela igama lakho lesibongo nduna nkulu
ibizo lami ngungwemnyama ufuyana kodwa mina ngu-chief mayenga udilizelwa ufuyana emaphisa ekhezi lapha
ye linjani ke nduna
siyaphila linjani baba
hayi mbijana ye akusitshele sizokuthiwa ke lo mcimbi omkhulu ye uyabungwani baba
mhlaka 31 May kofuyana ngekhaya umcimbi lowo wongamelwe yithi singabantu bakofuyana kuthiwa yi-Matabeleland South Province Culture Day Launch eyabenzelwe kofuyana kuthi lusuku esiyabe sibungaza khona ngamasiko ethu sitshengisa ngokugida ngokuhlabela ngokugqoka ngokudla njalo njalo
likwenzeleni khonokhulu
ake ngithi inyanga yonale ngamasiko umhlaba wonke jikelele lokho uholwa i-United Nations so kwasekubuya-ke emazweni wonke athe chithisaka nje umhlaba njengokungaka so kutho ukuthi njengoba sithi thina kuyabe kuyi-province kuqale kwaba le-national culture day launch kusuka ku-national kubuya ku-province kusuka ku-province kuya ku-district abantu-ke sebengakwenza ezigabeni zabo kodwa kumqoka ngalolu suku ukuthi inhlangano yezizwe ezimanyeneyo yakubona kuqakathekile ukuthi izizwe zonke zihlonitshwe kungakhathaleki ukuthi sikhulu singanani ngokuthi bangobani bangazizwa bebancane ngoba zonke izizwe zinkulu ngoba zinjalo nje ziyabe zile mkhuba la masiko eziyilandelayo empilweni yazo
sizwe ukuthi ufuyana uthini nxa ikhuluma labantu ngakhonokho-ke abaza kwenza ye nakho-ke ikhuluma labantu baba fuyana
kutho ukuthi esiza kwenza-ke lapha sithima South Province kodwa esigabeni sakofuyana singamandebele silaphana emandebeleni sibalisa abantu abanjengabesuthu abantu abanjengamakhalanga abantu abanjengabemangumi so yonke into esizabe siyenza ngicabanga ukuthi izaba ngumfanekiso yakhonokho ukuthi thina singobani lanxa sithe thina yimathi South Province siyakwazi ukuthi abantwana bakithi abasuka kofuyana sebegcwele ilizwe lonke kumbe umhlaba wonke ungaka bakhona abanye abazabe besethekelele abavela ngaphandle kwelizwe njalo kukhona abanye abazabe bevela ngaphandle kwesigaba sakofuyana njengoba sithe yi-province bazabe bekhona ababevela koBulawayo bazabe bekhona abazabe bevela eGoli wonke laba bezesitshengisa kumbe bezebe yingxenye yabantwana bakofuyana abazabe besenza okwakibo okwamasiko le mikhuba abayilandelayo empilweni zabo zansuku zonke engathi nje ngamafitshane sizabe sinebutho elisuka koBulawayo laphana okuthiwa yinkwali sizabe silabantwana bemzilikazi primary abasuka koBulawayo sizabe silabantwana abasuka koBulawayo laphana abalomama umachabalala okuthiwa ngamatshitshi basempophuma bona evulilela laphana sizabe sinentombi zakojama ngikhuluma ngalabo abaphuma ngaphandle kwesigaba sakofuyana xa sengikhuluma ngabakofuyana ngikhuluma labo bonke ikakhulu ngigxile kakhulu ezikolweni sinezikolo ezimbalwa ezingaphansi kwenduna ufuyana ngizabala isikolo sembuya imbuya primary yemaheche primary yemaheche secondary yeminda high school yeminda primary school siye-knock in ekhonaphana emaphisa siye-chewondo secondary le-chewondo primary siye emarinoha primary siye ezamanyoni primary lezamanyoni secondary bese kusithi ngaphandle kwesigaba sakofuyana silayo njalo isontala nesilongo eprimary wonke laba abantwana babebelayo imidlalo yabo abazabe beyibonisa etshengisa ukuthi thina singobani baphiwe i-theme-ke kwi-government okuyofanele bayilandele kuthiwa our culture building zimbabwe brick by brick so yonke into ababeyenza yabe ihambisana naleyo theme kodwa ikhombisa amasiko ethu ukuthi singobani ngaphandle kwabantwana laba esikhulumele labo esengibabalise ngaphezulu lezakhamizi ezikhona phakathi kwesigaba eziyabe zisitshengisa lazo ukuthi kuyini ezikwenzayo bengabantu abadala sileqembu okuthiwa emgijimi sileqembu okuthiwa izondamthakathi labanye nje abaningi kodwa-ke okumqoka ukuthi ngalolu suku abantwana baye bebona ukuthi ezindlulo okwakusenziwa njani kanti abadala baye bevuselela okwakuvele kukhona
ye siyayizwa leyo-ke induna ufuyane ukhona ngale-ke emaphisa sibonge kakhulu baba ufuyane ungadinelwa kusasa
hayi lathi siyajabula
Angela manyama
sina masiwe
baya wagcina masiwe
wawusenziwe
wawusenziwe manje